Endabeni zethu lamhlanje kungolwesine mhlaka 7 ngoNhlangula 2018. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer luthi akulabandla elizanqoba ngesilinganiso esikhulu kukhetho lwalonyaka. Uphenyo lolu luveza ukuba iZANU-PF izathola isilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini 42%. Kuthi umanyano we-MDC Alliance wona uthole okungamachumi amathathu lanye ekhulwini 31%. Umanyano we-MDC Alliance namuhla wethule imanifesto yawo eHarare phansi kwesihloko esithi Sustainable and Modernization Agenda for Real Transformation. Isiphathamandla sikahulumende weMelika esiphakathi kokwethekelela eZimbabwe umnumzana Matthew Harrington uthi kuqakathekile ukuthi leZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze iMelika imethembe umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe. Lamhlanje siqhubeka sikhangela kabanzi imbali yokuvota ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo olukhangela indaba zabesifazana olweyasihluzeni bomama sikhangela amamanifesto amabandla ajiyeneyo ezombusazwe ukuthi aphatha njani abesifazana. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe lilobe enkundleni yeFacebook eyeVOA Ndebele nxa lifuna ukungena kuhlelo. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 la ku 6080 kHz ku shortwave.